Lingabe lichona njani balaleli siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 21 kuNhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima. Lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abaswelayo ukudla. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko zihlaziya ukulwisana okuphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu kusetshenziswa imisakazo kahulumende. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha, silontunga milingomo e-Studio 7, lamuhla icubungula ukungaphumeleli kwabantwana bezikolo ezisemathebeleland le-Midlands. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abantu abaswelayo ukudla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungani izulu eleneleyo elizweni njalo izifuyo eziningi zicuba. Uhulumende usanda ukuthi udinga imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye yalo, i-$1.5 billion, eyokudingela abantu abayizigidi ezintathu elizweni abalambayo ukudla. Njalo lo mongameli Robert Mugabe wavuma ukuthi indlala le isikusibanga esibi kakhulu, i-state of disaster. Asizweni okwenzakala eMzola ku-Ward 5 eLupane, kungxoxo esiqhube lo mnumzana Athwel Makhwelo. Zidla ngapi njalo zinatha ngapi?
Hayi, futhi zinje zidalile zelo zisenda sezivali. Amazi lapho kuba la mazi agezi lapho nathi magodini yapontile. Hayi, kade zasithuba ba mazi nana abakhona kwathi kunatha zikolo kwabe zisenda kulala ukubhula.
Sezwa njalo kwezinye izigaba zelizwe abantu besithibe sebezithengisa ngemali ephansi ngoba vele zizabafela.
Kakhulu sisakubona bazithengisile indlu yamahambi sezinkazi zami zingizivalisele indlala kuba ngiyanathe ngiyamathempitha zamazangu-4.
Njoba sibona lokuthi uhulumende kwezinye izigaba zelizwe ukuthi uzabancedisa okwenkomo, lina likaze lizwe lutho esigabeni senu.
Hayi, thina yokusathulo ngoba babe-feeding ngiyana kwethu ungani la uyakhupha imali manje ukuthi ufide inkomo ufide abantu. Hayi, akukhonseka sasithathe i-interview lenzini. Hayi, akukhonseka kwenze lokwayo ungadabhesa umuntuisaba ngubuyizini kuleya uhlelo enye ukuthi hambe ifomu yafika ithi yafide wafana kodwa ngokuzakhambisela manje manje vele amanzi ecipho yathwala wapha manje futhi akuhambe asiyomjasithela manje futhi ntiyancedi inkomo. Awuphikuphi imali akwaba nje abantu abafundisa asenze ngokufundisa abo kuyinto angena abantu abasebenza bese kuyoda futhi ngoba kuba nzima futhi ngoba kuyafuneka imali kuyethu ngoba ukuthi abantwana ngapho sibhiko ngapho uyahlukisela ngapho amazi kuthinela abantwana kugcina izifuyo hayi awukhali.
Lo umnumzana Athwel Makhwelo, isakhamuzi seMzola 4 eLupane, sixoxela ye ekhonale eLupane. Siphinde saxoxa lomnumzana Zondo wesiganda ebubi esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Ngapha izulu lingani ngikubele ngisukuyana ngikhala kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo hayi ngathi kunezinye indawo kakhulu indawo ezingani lezibomvu kuyabo hawuke usiya kubomagaya kibo sikhuni inyathi le hayi vele nezilimo zangikhona vele ziphansi kakhulu kwezinye vele sezidatha alimakutsha sokufika futhi kuwe sokuthi nezindawo ezingani zingapha ngani ebhomlandi ezilihlabathi sithiya kubola ukuqala hayi kungani kuyabukeka kungani kungcono sikuthi hayi abantu okulahlisa umqando lezi indawo ezingani ekungani liyana khona ezilihlabathi hayi bekungani kungconywana ukuthi okomqando bangadlulisa lezi ezinye indawo vele ha kunzima kubi kakhulu kona vele isimo ebantwini lapha sibili indlala imbi sibili ngoba lezifuyo bese sesimene sibi kodwa kwezinye indawo vele okhe zisesimene sibi kwezinye indawo kungani kungcono
bese sizwa lokuthi kulabanye abathengisa izifuyo ngemali ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi bezuze imali njengoba bezibona ukuthi sezicuba bekukhona yini khona ngapho njalo abantu sebezigcina yini izifuyo zabo
and then besokuqalisile khonoko ukuthi abantu bethengise izifuyo ngemali ephansi ngoba bekhangela amathokazi last of last week ebethengwa ngama-$100 then lezi ezinye vele zingani ziyabe zingani sezike ngamankomokazi izokade zingama ngoba singathi amathokazi lapha ebubi ebeqalisela kuma-$500 amanye ezinye amanye njalo ma-$600 so sithi amankomokazi ebekuma-4 so ungakhangela ukuthi from 4 esezithengwa kuma-$50 $70 inkabi nxa ebethi bakuzwele nxa ye-150
izulu leli elibe khona livuselele yini emasimini
ezinjengezibomvu indawo ekadile ezibomvu hayi vele sebekhohliwa kulalutho kuba nenkomo khonapho yikho ezidla khona khonapho vele aziphuma zakhutshwa ngemasimini zahle zahlala khona kubese kusithi ihlabathi hayi kukhanyayo kungani kuvukile sibili kungani kuzaba nobungcono but ngabantu abalitshwana labo
abantu bathola yini ukudla mbelokhu kule
ndlalaindlala vele kunzima indlala kulobunzima ngoba kade sibe kulama amabele la kuthiwa ngakahulumende lapho mine ngikhona kunzima ngoba atholwa ngeziphaca ngokwaziwa ukuthi kuthiwa wena udlala liphi ibhora ngoba kumele uwathole wena ungazakaliyo kakhulu kade kuthiwa ngiyazalukazi bhadli kodwa athe sewakhangela sathola ukuthi useyizalukazi sokungokuthi wena udlala liphi ibhora njaninjani so
ngezinye indlela kuyenzakala ukuthi umuntu omdala oseluphela engakutholi lokho kudla kutholwe ngumuntu nje osaqinile ngoba kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla
kakhulu ewadini engiyo ward 7 yikho kwenzakaleyo ngezithi bona ngani bekuyi Wednesday khonapho yikho kwenzakaleyo sibili abanye abantu abadala abangalala muntu ongabancedisa baswelile sibili batshele ukuthi khona wena udlale ayiphibhora
Lo umnumzana Zondo oyisiganda ebubi sixoxela ecingweni ekhona le esiganda. Iningi lithi owayengumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo wayedume ngokulwisana labantu ayengavumelani labo esebenzisa amaphephandaba kahulumende afana le The Herald kanye lomsakazo we-ZBC esaphethe lesi sikhundla kodwa ngokususwa kulolu gatsha iningi lithi umoyo ubikwa esenguye ohlanjazwa liphephandaba le-The Herald okwedlula abanye bonke abalwisanayo kubandla le-ZANU-PF iphephandaba le-The Herald lona lithi umnumzana Moyo usebenzisa inkundla yebulenjini iTwitter ukuhlambaza amalunga e-ZANU-PF akucele elikhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa kanye lomhleli waleli phephandaba usiza Zwayi umnumzana Moyo yena uthi iphephandaba leli lisetshenziswa ngumnumzana Mnangagwa labasekeli bakhe kumizamo yokuhluthunela umongameli Mgabe intambo zombuso ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
yena nguye oyiqalayo indaba leyo yokusebenzisa amaphepha ndaba ukulishana nabanye abantu uzacabanga ukuthi ukuthi ngenza ukuthi sekuthuthukile ngiphathe intambo ezokuhanjiswa kwemibiko ama-elections ka-2013 wazela wathatha abafana bakhe ngesikhathi lesi abafana nabesizazo hhayi ukuthi berane-ke amaphepha ndaba lapha ngesikhathi sakhe wayekwenza lokhu wayesebenzisa imidia isathaka abantu nxa yena naw engaselayo iseva emidiana le sekunguye his underpart sekubona ku-wrong so bathi ngesikhiwa what goes around comes around
uthi umoyo uzwayi wenza njengomuntu othengela utshwala amawhisky lo kuphiwa izimali zabantwana ezama-school fees ukubana ahlambaze abanye kuphephandaba le-the herald uthini ngamazwi la
ya kuyathi ngitela sukuthi kukhona okungahambi kuhle ngoba udrata le kakufihli ukuthi kakacabanga ngendlela i-herald ephatha ngayo i-information ispecial ngaso zithangwa igroupu le ethiwa yi-G40 ele-grace mgabela abafana nabojonathan esezakakasibuye nabophathukiswa hawo bebanga-ke ubukhosi kalaba amadoda afanela nabomnangagwa nabanye bakhe so kuyatshengisela angani i-herald isapota umnangagwa singazi ukuthi kuyazalwa nkomoni because whatever is the power. If you cannot benefit in a real power, which would be Snabo and whoever's cabinet decisions are up on the future. So, when you have the influence that can I extend by any way to the limits of information that I can, unless maybe I have to use power after straight duty.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930, 12080 laku-15775 kilohertz. Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi isigaba se-Midlands leMathebeleland yizo ezibhekane lokusilela kwababalisi be-Maths le-Science ukwedlula zonke indawo zelizwe. Njengakweminye iminyaka esanda kwedlula, ziningi izikolo ezigabeni zombili ezingelamntwana ngitsho loyedwa opasileyo lonyaka. EMathebeleland South khona kusilela ababalisi be-Maths abangamakhulu amabili. Ngalokhu uZulu uthi akumangalisi ukuthi abafundi abaningi kabaphumeleli ezifundweni zabo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi ukusalela muva kweMathebeleland le-Midlands kwezentuthuko lakwezemfundo kwaqala kudaladala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Indaba yesayensi nezikolo zemathebeleland asingeke siyithathe ukuthi yindaba esuke namuhla. Yindaba okumele siyithathe up to 1980 ukuthi from 1980 up to about 87 ngesikhathi ezinye zama-provinces zezimbabwe ezidivelopha kwakunegugrawundi emathebeleland, kwakunegugrawundi Midland. Abantu babeyibulawa, izikolo zazithisha, amatisha ayebulawa, awatholakala ezikolo.
UNdebele uthi nxa lungasalungisiswanga lolu daba ngokuphangisa, abafundi esigabeni zombili bazaqhubeka befeyila i-science le-Maths, okuyizo izifundo eseziqakathekiswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Kothazi abantwana abafunda ama-sciences emasi abazeli e-Midlands, abazeli emathebeleland, bavela kwezinye izigaba zelizwe ngenxa yokuthi abantwana abafunda emathebeleland abayipasi i-Maths, abayipasi i-science. Ngakho lokho-ke abakwanisi abayenelisi ukuthi beyenzele nasinapa. So indilongitem kwafetha i-percent emathebeleland.
Ingcwethi kwezemfundo njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu uthi ukusilela kwendawo zokufundela ezikhangelane lezifundo ze-science, ama-laboratory kanye loko kusebenzisa ezifundweni lezi ngokunye okubangela ukungaphumeleli kwabafundi.
Ngoba mhlawumbe zingaba khona ezinye izizathu, kuliqiniso ukuthi i-science le-Maths abantwana abaphumi kuhle mhlawumbe kungenziwa ukuthi kuvele nje lokho kuthiwa ngamakhiwa i-facilities izindlela mhlawumbe ziyasilela kulezi izigaba zelizwe.
Ingcwethi kwezamasiko njalo ekhankasela amalungelo kaZulu weMathebeleland umnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo uthi udaba lwababalisi abafundisa esigabeni lesi bengenelisi ukukhuluma indima ezikhulunywa ngabantwana ngokunye okubaphazamisayo.
Izikolo zeMandebeleni sezagcwaliswa abantu abangaphumi kuleli eleMandebeleni, ngakho abangalasifiso njalo abangalasete kumbe amandla lothando lokuthi bafundise abantwana. Uyafumanisa kwezinye indawo umbalisi ekhuluma sisebezwakele bekhuluma ukuthi hhayi mina ngimelele inyanga ukuthi kele anginani lezizo zeMandebeleni, ngakho abantu abesetini bese kubonakala ngama-results akhona.
Umnumzana Justin Majale ongumbalisi uthi uvumelana nalo Khumalo.
Kuqinisekise kakhulu lokho ungakhangela khona vele ku-education ethi ithi umntwana osuka kubanga lika-grade 1 esiya kubanga lika-grade 3 kumele afundise ngolimi likanina ngezigaba nezigaba. Umntwana ukuthi esebhayibhini kunalesiveni esebulandi nesikalanga esebhwanda ngezindawo nalezifundo lezinye indili azizwayo.
Umpofu uthi abantwana be-Midlands leMathebeleland kumele baphiwe indawo emakolishini bafunde ukuze babe yibo abafundisa esigabeni zabo zombili.
Abantwana baleyo ndawo ngabe yibo abafundiswayo ukuthi babe ngamatitsha. Okudivayo ukuthi amakoleji eMandebeleni kuphela yiwo ukuthi nxa kuqaliswa unyaka aphiwe uluhlu lwabantu ukuthi thathani laba bantu kujaliswe ngabantu abavela kwezinye izindawo abendawo yalezi zigaba baswele. Kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba le izikhangele ihlolisise abantwana bezigaba lezi bafunde emakolitshini bangasweli izindawo, ngoba basukela emakolitshini akibo amanye amakoleji angaphandle kwakibo avele kawabakhangeli njengokubakhangela nanti ihlupho lapho kukhona.
UMajale yena ofundisa ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo eGwanda uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo udaba lokungaphumeleli kuhle kwabantwana eMidlands leMathebeleland lulungisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi owenu uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo weBlack Mambazo besithi Nomathemba.
Nomathemba wamshiya zangetwa Nomathemba ma Nomathemba ma wamshiya
sekolele
zangetwa Nomathemba ma Nomathemba
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.